So kuyisika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Walamukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesihlanu mhla ka 19 Nhlangula 2020 nguPraxedes Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje
kuliqiniso khona kele kuzilo yesibili ukuthi abantu sebengamathuma amathathu lambili lapho kwabulawa abatholakale bele COVID-19. The ministry ithi abantu laba abatholakelewe ngabantu akade bevela ngaphandle kwelizwe.
Idolobho lakobulawayo libe labantu abaningi ukwedlula ezinye indawo zelizwe abatholakale bele COVID-19 ngelanga linye. Ngokuba labangamashumi amathathu lambili 32, phakathi kwabangamashumi ayisithupha lambili 62.
Amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya amaphepha esithi bafuna 600. Thina lokho esiwagcine mid February amanzi asikwazi iwaphi esiwajajiweyo.
Izakhamizi zemzini wePhumula East kobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngoba sezilenyanga ezine zingatholi amanzi empompini. Kuhlelo Woza Friday namhlanje silomculi womdumo weRumba osacathulayo uMartin ehamba leqembu lakhe leMaguswini Super Sounds. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Kulabantu abangamashumi edlula ayisithupha 62 abatholakale bele COVID-19 ebantwini abahlolwe eZimbabwe ngokutshona kwelanga la izolo. Laba bantu bakhubule inani laba banje beligciwane leli laya kwabangamakhulu edlula amane 463. Abasinde kulesi sifo bengamashumi edlula ayisithupha 63 sabulala abane. Iningi lalaba bantu ngabanye babagcinwe endaweni ezishiyeneyo zelizwe ezama quarantine centers abaphindele ekhaya bevela kwele South Africa, eMelika, Lesotho laseNamibia. Asebehloliwe ukubana bale COVID-19 loba hatshi lokhu laqhamukayo eZimbabwe ngombimbitho lonyaka sebezinkulungwane ezidlula amashumi ayisithupha 61,413 emhlabeni jikelele. Abafunyenwe bele coronavirus sebeyizigidi ezidlula eziyisishiyagalombili lengxenye 8,616,990. Ukuthi asebebulewe yileli gciwane sebezinkulungwane ezedlula amakhulu amane lengxenye 457,080. Abasinde kulomkhuhlane sebeyizigidi ezedlula ezine 4.5 million, kubika abenhlanganiso eye Worldometer. Emazweni awezwekazi leAfrika asebebanjwe beligciwane leli sebezinkulungwane phose amakhulu amathathu 275,327 labulala inkulungwane ezedlula eziyisikhombisa 7,395 kwasinda inkulungwane ezedlula ezilikhulu 125,316 kubika abenhlanganiso eAfrican Union. Idolobho lakobulawayo yilo elibe labantu abaningi ukwedlula ezinye indawo zelizwe abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye ngokuba labangamashumi amathathu lambili 32 phakathi kwabangamashumi ayisithupha lambili 62. Lokhu sokuchiye iningi kuleli dolobho selisesabela ukubana leli gciwane selibhahe ukwedlula obekucatshangelwa. Lokhu kwenzakala ilizwe seliyekethise imigoqo yokwenqabela ukumemetheka kwaleli gciwane. Abantu sebevunyelwa ukuya emsebenzini. Kwenzakala njalo sokulodubo lokusilela kwamanzi lokungcola kwawo osekubulele abantu abathile. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi zakobulawayo eye Progressive Residents Association. Umnumzana Thembelani Dube waqala ngokumbuza ukubana inani labantu leli lingaba liliqiniso na.
Ye kuliqiniso khona kele kwizilo yesibili ukuthi abantu sebengamathuma amathathu lambili lapho kwabulawa abatholakale bele COVID-19. Nxa sithi siyalandela kuhle iministry ithi abantu laba abatholakelewe ngabantu akade bevela ngaphandle kwelizwe osokuthetha inani lelizwe lafika ku 463 ngoba nxa sisithi siyahlangana sibulawayo lamanye amadolobho lezinye indawo bangamachuma ayisithupha lambili abantu ababanjiweyo ibulawayo yodwa ingamachuma amathathu lambili.
Manje zona izakhamizi zakobulawayo zithini ngodaba lonalolo, azidleli evalweni na?
Izakhamizi zakobulawayo kakhulu nxa zisithi ziyananzela ukuthi inani lelo liyaqansa, ikakhulu lelo elayizolo iqanse kakhulu. Sibese sinanzela futhi ukuthi abantu banengi asebenyakazela edorobheni lapha phakathi esidikidikini khona khona sokungafaka abantu abanenge engozini, ngoba ukuthi sithi abantu labo bavele ngaphandle kuphela, mhlawumbe vele khona abaphakathi edorobheni sebekhona abalala lelo bhubhane osokungenza ukuthi abantu abanengi bawubambe lowo mkhuhlane.
Ukukhwela kwenani lokhu elabantu abalegcikwane le-coronavirus likubona njani, ikakhulu izikolo zingavulwa? Alisoze nali khangasele ukuthi zingavulwa.
Uhluphe silalo njengedolobho njalo njengelizwe ukuthi abantu abathestwayo kuphela ngabantu abavela ngaphandle kwelizwe. Lapha phakathi ukuthi bangaka abantu abalalo kumbe abangabe belalo umkhuhlane, asikwazi ngenxa yokuthi akula umuntu othestwa, abantu bayangena santando edolobheni babhodela amalokithi wonke. Osongabangela ukuthi izikolo zathi zivulwa kumemetheke kakhulu, njalo nxa sokuvulwa izikolo kumele sekunanzele ukuthi abanye abantwana kabahlali kobulawa bazavivela ngaphandle kwedolobho lakobulawa. Abanye sikhuluma nje abantwana bangaphandle kwelizwe, sekufikeni kwabo sokuzenza ukuthi mhlawumbe babuyelalo lelo gciwana kumbe bahlale isikhathi eside besezindaweni lezi lapho okugcinwa khona laba abantu abathe baba legciwane. So ukuvula kwezikolo sibili kungaba ingozi enkulu, ngoba kuzakwenza ukuthi igciwane leyo linjani limemetheke kakhulu.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yezakhamizi eyabulawayo, Progressive Residents Association. Izakhamizi zemzini wePhumula East kobulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngoba sezile nyanga ezine zingatholi amanzi empompini ngenxa yodubo lokusilela kwawo kulelo dolobho. Kodwa okuzidanisayo ngamandla ukuthi iCouncili isibabhalele izincwadi zokuba zibhadale imithelo yamanzi, kunganti ke zona zigcine ukuthola amanzi ngohlolanja lonyaka. Uanastasia Ndlovu usethulela lolu daba.
Imizi eminingi yakobulawayo ithola amanzi kanye ngeviki, kodwa eminye enjengePhumula East isilenyanga ezithize ingatholi loba ithonsi elilodwa lamanzi empompini okwenyanga ezithize. Kwamanye amalokitshi loba ebuya ayabe ephuma empompini elengcekeza. Amalokitshi angela manzi aphumayo sebetholelwa yikhansili ngamatanka esiyabapha ezindlini. Izakhamizi zemizini engatholi amanzi aphuma empompini ziyamsola umanisipala ngokudinga ukubahlawulisa umthelo wamanzi bona bengawatholi. Unkosazana Memory Dube uthi loba ikhansili ibalethela amanzi kibo awafiki, ethi incwadi zemithelo zibuye zile mali okumele ibhadalwe eqanise kakhulu, kodwa amanzi bengelawo.
Lapha kulamanzi athivini ibhawuza noma libuya libuye endaweni okulamanzi kakhulu ake buye ngapha esayidini okulamanzi angabuyi kakhulu, liyabuya eliyi-1 ofushi aliyenelisa abantu kuthiwa umuntu ethatha amaphela ngu-5. Ngikhalela mina hlogogo osele-100 and something years. Yabefuna amanzi okwatshela ukuthi nxa athatha amaphela ngu-5 akwa njalo sihlala sibaningi. Njalo amanzi uzuthola amanzi umethi wena ube le mali amarandi uyethenga amanzi. Njalo futhi ungakhathi amabhili abo uyekhwelile, thina amanzi asilawo akazi phumela kuphuma. Futhi ngayo igovernment ingangena lifake lezikotsho kusonesi isigaba sePhumula.
Esinye njalo isakhamuzi sePhumula East unkosikazi Margaret Msimanga uthi amanzi bayawathenga kodwa bathole incwadi zokuthi kumele babhadale amanzi.
Amanzi siyawathenga kodwa bese kusiyabuya amaphepha esithi bafuna 600. Thina lokho siwagcine mid February amanzi, asikwazi iwaphi esiwajajiweyo.
Unkosikazi Chipo Ndlovu uthi kumele uhulumende angenele kudubo lolu.
Amanzi kasila ngapha ePhumula East. Simangaliswa ngamabhili, sicela uhulumende angenele indaba zamabhili labuyayo singalamanzi, sithini ngawo.
Isikhulumi sekhansile dolobho lakobulawayo unkosikazi Nesisa Mpofu uchaze ukuba bazahlolisisa ngalolu daba bekhangela ukuba iphepha elithi babhadale amanzi kumbe ukubuthwa kwezibi lokunye.
Anaso phansi ngicheke uiarea yabantu bacela ukuthola amanzi ngeFebruary. Kabatholi ngama-bowsers, abathola amanzi vele totally. Ngiyazwisisa but I need to see the bill ukuthi is it just busy billing or...
Izakhamizi zePhumula East zithi zacina ukuthola amanzi aphuma empompini ngunhlolanja ngakho incwadi zemithelo abaziphiwe yikhansili azibajabulisi ngitsho lakancane okumele uhulumende angenele kulungisiswe lolu daba. Ikhansili yakobulawayo ibhekane lodubo olukhulu lokusilela kwamanzi ngenxa yokutsha kwamadamu anathisa leli dolobho okwenze umanisipala athathe amanyathelo wokwabela izakhamizi amanzi ziwathola kanye ngeviki eminye imizi iwathola ngemva kwenyanga. Iphinde yathatha amanyathelo okuthi imizi engatholi amanzi ezimpompini ilethele abantu ngamatanka amakhulu umuzi ngamunye ngamunye wabelwe amagabha amahlanu amanzi ngelanga. Ngimele iStudio 7 ngikobulawayo ngingu Anastasia Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Uyenelisa njalo ukusithola kuIntelsat 20 loba nje siza kuma ekupheleni kukaNhlangula ukuyisebenzisa. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebelenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola njini bokuxhumana obe Facebook ku VOA Ndebele la ku Twitter ku VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Abenhlanganiso yezisebenzi yeZimbabwe Congress of Trade Unions bakhuthaza izisebenzi lozulu elizweni ukubana bangene ezitaladeni batshengisele bekhonona ngenkokheli kahulumende ephatheke kumisebenzi yenkohlakalo lokwehluleka ukuqhuba umsebenzi wokubusa ilizwe. UMavis Gama usethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Abezethu bathu zulu ilizwe lonke usesidla ingqoqo zomlomo mangoyeselala eziko emizini eminingi kungakhathalekile ukuba kusemadolobheni loba emaphandleni. Kungakho bekhuthaza ukutshengisela komuntu wonke njengalokho osekuqalwe ngabasebenza kuhlangothi lwezempilakahle. Umkhokheli wale nhlanganiso umnumzana Peter Mdasa utshele umhlangano lentatheli izindaba owenzelwe emahhofisi nabo ukuba lesi yisona sikhathi sokwenza lokhu. Kwasekelwa ngunobhala jikelele wakhe umnumzana Jafet Moyo othi ilizwe likusimo esikiso ngoba liswela ubukhokheli obuqotho.
Amanye amazwe nxa ungumkhokheli usehlulekile uyachiyela abanye nxa sokunzima. Yikho kade sikuthandazela, yikho kade sikukhangelele ukuthi laba abasikhokhelayo nxa sebebona phela ukuthi kuba nzima, kabachiyele phela abanye abangakwanisa ukuthi bancedise phela uzulu.
AbezeZTU baphinde banxusa abenhlanganiso ezehlukeneyo ezigoqela o-AU, SADC lezinye ukuba asize ukuxazulula inkinga eseZimbabwe ngoba zilakho ukuchaphela emazweni angomakhelwane.
Sokuyabangela ke ukuthi kwesinye isikhathi kungabi lokuhlalisekana kakuhle ke kulawo mazwi ukuthi abantu babe bezama ukuzinceda babe sebesiyagcwala phela kwamanye amazwe angasiwo abo. Kuqakathekile ke ukuthi aluba ke lawo ke ama-countries esakhelane lawo aluba bayabona ukuthi udubo lweZimbabwe luyaqedwa lubanjweke kakuhle nxa kuyikuthi kufanele abantu behlale phansi bahlaliswe phansi luqedwe lolu dubo ukuze phela lungachitheki lufike kwamazwe abo.
Isakhamuzi seHarare umnumzana Collins Ncube uvumelana labe ZCTU ukuba uhulumende ngempela usehlulekile.
So kuqakathekile ukuthi khona masikhangela
indaba ze corruption ikakhulu isibuleli lizwe kakhulu sokuzonke emaphepheni sibala icorruption kodwa akulanto uhulumeni ayenzayo ngalaba abayiba badla imali.
Kodwa omunye wabaphatheke kwezokulwela ilungelo labantu eyingcwethi njalo kwezomnotho umnumzana Masimba Manyanya uthi lanxa evumelana labe ZCTU kudinga ukuhlelwa kuhle ngoba kuvame ukudala umonakalo uhulumende evame ukuvuka ngolaka ebhaxabula lokubulala abaphatheka kunhlelo ezifanayo. Umabhalane omkhulu kugatsha lokwethulwa kwemibiko umnumzana Nick Mangwana ongathandanga ukuthathwa amazwi uthi umsebenzi wenhlanganiso zezisebenzi ngokulwela ilungelo lokuthola iholo elingcono kanye lokuba zisebenzele endaweni ezilungele lokho hathi ukubuyisela muva izifiso zikaZulu uthi zilo msebenzi omkhulu kakhulu inhlanganiso ezimela isebenzi kungalesi sizathu uhulumende wakubona kufanele abuyisele indlela zokukhulumisana lazo phansi kwe Tripartite Negotiating Forum ngemva kweminyaka engamachumi amabili imisiwe lindlela inhlangothi zontathu zixoxisane phezu kwesimo sezisebenzi. Wengeza uMangwana ethi ukukhankasela ukuthi uhulumende asuke esikhundleni engakafikisi le minyaka emibili selokhu wakhethwayo yikuziyenga ethi asasekhona amathuba okuthi kukhulunyisanwe ngoba ukulwa kungasoke kwasiza muntu. Kodwa abe-ZCTU bathi umongameli Emerson Mnangagwa lequla lakhe labaphathi ntambo sebehlulekile ukuqhuba umsebenzi bachaphaza inotho yelizwe kanye lekusasa yesizalwane seZimbabwe ngakho kumele uhulumende okhona avume ukuba nguye osebangele umonakalo oselizweni kwezomnotho. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngingumavis Gama.
Ingcwethi ezicubungula ezombusazwe zithi kumele uhulumende alungise udaba lwesisindo semali elizweni ukwenzela ukubana inhlelo zakhe ziphumelele. Lokhu kulandela ukukhalala umsebenzi kwabasebenza kwezempilakahle abathi bafuna uhulumende abengezelele iholo. NgoLwesithathu umphathintambo wezemali umnumzana Mthuli Ncube uthe izisebenzi zikahulumende sezizaholiswa $75 eMelika US$75 kuthi ababesebenza kuhulumende asebathatha umhlalaphansi baphiwe $30 US$30 kathathu kusukela kuyona le inyanga kaNhlangula. Phezu kwalokhu iholo labo liza kwengezelelwa ngesilinganiso sokuma-50 ekhulwini 50%. Uncube uthi inyathelo likahulumende leli ngelokuncedisa izisebenzi zakhe ngesikhathi ilizwe libhekane lodubo lwe-COVID-19. Kodwa izisebenzi zithi azisuthiseki ngemali eziyithenjisiweyo njalo intengo yempahla iphange yakhuphuka ngemva kombiko kahulumende lo. Ukuhlaziya lolu daba usandekile emhlanga we-Studio 7 uxoxe lo mnumzana abikezela Maduma Fuzwayo ingcwethi ecubungula ezombusazwe.
Kuphose kwaba kuhle ukuthi uhulumende athi uyangezelela izisebenzi zakhe iholo esithi uyabanika ama-US dollars. Yiyo yodwa indlela abantu beZimbabwe abangabuya bavuke baphile ngayo sisi. Kuthi nga uhulumende uyaholisa izisebenzi zakhe nge-US dollar lamaqini beliphiwe ezandleni belibambe ezandleni abantu bayezibonela beyiphethe imali ukuthi bayenzani ngayo. Ngoba abanye bafuna ukuyashopa ngaphandle kwelizwe, abanye bafuna ukuthenga ebantwini abangela ama-swipe lento ezinjalo. Nxa kungaholiswa ama-US dollars ngokwawo, abantu bengaphila mbijana. I-problem ekhona yiyo yena le e-dollar lakithi leZimbabwe. As long as abantu behola lona, akulanto ezahamba. Uhulumende wayezamile sibili indlela e-right ukuthi kubiselwe i-dollar leZimbabwe. Kodwa libehlule ukuthi baliphilise i-dollar leli. So as long as yilo leli dollar eliwansuku zonke, akulanto ezahamba. Alike limi dola likhitshwe abantu babuyele ku-America US dollar sime ngebond lele leZimbabwe ngoba akulanto eliyenzela abantu. Ingxenye abantu bengaqala uholi yusa ngokwalo impilo yabantu ingabangcono.
Ubona kusenzakalani kwezomnotho welizwe izisebenzi zikahulumende seziphiwe leli holo?
Uhlupho olukhona ukuthi as long sisebenzisa iZimbabwean dollar i-bond note intengo yezinto kayisoze ime ukukhwela ngoba nxa i-bond note lisiwa liqathaniswa le US dollar intengo ziyakhwela ngoba bonke abathengisayo bazama ukumecha i-US dollar ngenxa yokuthi elaki imali yakithi eyehluleka ukuthi ime ndawonye izwakale ibe imali. So kuza kuba wesi abantu sebeholiswa yena le imali okumele beyiswayipha, wonke umuntu esebhodetshela amakhadi okuswayipha, idola liyakuwa ngamandla lele leZimbabwe, kutho ukuthi le ntengo ziyabe zilokhu ezikhwela. Kodwa abaphethe ama-US dollar intengo iyasali lokhu injalo. Ngoba ungakhangela lakathi sisinkwa nge-US dollar siyi-80 cents, kumbe 90 cents lapho esidura khona. Kodwa ngebhondi nothi sekubo 70 bond, 80 bond, kuzama ukuthi kuzama ukulinganiswa le 1 US dollar. So as long as idola leli limile linje, abantu sebeholiswa imbijana nale ama-US dollar behamba kwayaswayipha, intengo zizakhwela nsuku zonke ngoba le dola liyabe lisifa nsuku zonke. Aliphume nje iZimbabwean dollar behlala phansi bethi ngesilungu go back to the drawing board, becabangisisa ukuthi benza kulokuthi bebetshintsha ama-policies nsuku zonke okwenziwa ngumangutsha lomthuli, akusoze kusebenze. Abalikhiphe idola behlale phansi belicabangisise kutsha ukuthi liphenduke kuhle, sithi liphenduke sibe imali yakithi, kodwa liphenduke libe imali ephilayo, hayi lele silalo kathesi.
Lo ngumnumzana Bekezela Madu Mafuzwayo, ingcwethi ecubungula izombusazwe, ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekoBulawayo. Ku-Live Talk lamhlanje sikhangela okwenzakala elizweni okugoqela ukumemetheka kwegciwane le-COVID-19 nokuxokozela kwezisebenzi zikahulumende ezikhala ngeholo eliphansi. Kodwa likhumbule zihlobo, alisoze lenelise ukungena kuhlelo ngocingo njengoba sisebenzela emakhaya ngenxa yelali gciwane. Woza Friday lamhlanje silomculi womdumo werumba osacathulayo uMartin ehamba leqembu lakhe elemaguswini Super Sounds bephethe idlalade labo elitsha elilesihloko esithi Bazali. Untongamili Nkomo weStudio 7 usipha lolu daba.
Umathini Sibanda udabuka isadinde ebhinga, kanti lo mculo wakhe uzwakala uvuthiwe mpela lanxa nje leli kulidlalade lakhe lakuqala. Nangu echasisa ngohambo aseluhambile.
Hayi, imaguswini Super Sounds ngathi iqale ngo-2019, and then imaguswini Super Sounds ngani ngisaseyimi uMathini, ngisasengedwa, ngisadonza nzima. So abantu abangincedisayo nje ngiyabe ngibahayile, ngiyabe ngingayila, ngingathola abantu engisebenzisana labo straight.
Idlalade leli lilengoma eziyisithupha ezigoqela ethi Idlozi, Mama Kanoma kanye lendlikizane le eyisihloko sedlalade ekhanya iyiyo njalo ehamba phambili ethi Bazali.
Ngizwela bona abantu abantu bazukhula kanzima uma kunjena emhlabeni.
Abangathanda ukuthenga idlalade lakho Mathini bangakuxhuma njani?
Ukutholakala kwakhona ngitholakala lapha koBulawayo, inamba 08 imfakele code +26378436110. Ikhula engitholakala khona.
Abalandeli-ke ungabatshela waphi amazwi?
Ngithi abathengi ama-CD abathenge ukuze lami bengiphakamise ngoba ukuze ngiphakame ngiphakanyiswa yibo abalandeli. Kungela abalandeli kangeke ngize lami ngiqhubekele phambili, but abalandeli ma bengixhasa ngokuthenga amasidi yami, hhayi mina kujabula kakhulu, kuyangijabulisa kakhulu mina laphana ma bethenga amasidi.
UMathini uthi ngaphandle kwenombolo zakhe zeZimbabwe aliphe zona, abafuna idlalade lingafuna njalo kunombolo zakwe leSouth Africa ezithi +277 301 670 19. Uphuma ke enkundleni uMathini and Maguswini Super Sounds ngale ethi idlozi.
Bika yonke ifuyo yami ebengisebenzele kanzima wangishabalele. Bika yonke ifuyo yami ebengisebenzele kanzima wangishabalele. Amakota ambile mina wobosiyazi wathabula lutho lapha mfano omncane akukhumbule muva yozamama siyo. Ambile mina wobosiyazi wathabula lutho lapha mfano omncane akukhumbule muva yozamama siyo. Ambile mina umazayona niyodinga usizo lempilo bathakula lutho lapha mfano omncane akukhumbule ekhaya uzamama siyo. Bayazama amadodothupsi khona hale labo bodogodo tamlisi uthi bazama ukunikeza izintethelelo kodwa kuyala bakithi asaz.
Ngehlukani izihlobo wathi sikhangele ezinye zezindaba ebezikhokhela. Idolobho lakoBulawayo libe labantu abaningi ukwedlula ezinye indawo zelizwe abatholakale bele COVID-19 ngalanga linye, ngokuba labangamashumi amathathu lambili 32 izolo. Izakhamizi zemzini wePhumula East koBulawayo ziveza ukukhathazeka okukhulu ngoba sezile nyanga ezine zingatholi amanzi empompini. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah nesithi libe lempelasonto elichuyela. Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.